Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngomgqibelo mhla ka 7 kumpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Mnangagwa usola odokotela abakhalala umsebenzi kanye lalabo abangasebenzisi umhlabathi abawuphiwayo nguhulumende ukuthi balime.
Kanti yena umuntu wayethatha ipulazi leli thatha umhlabathi loyo khupha ibhunu kumbe ukhupha umuntu lezisebenzi ezaziphakathi kwepulazi leli zaxutshwa. Sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithela izalelana injongo yokuthi khona yena ihlale khona laphana kulelo pulazi.
Lanxa izitolo eziningi sezehlisile intengo yempuphu, abanini bazo babikwa befuna abantu babhadale ngemali uqobo lwayo. Lanxa isilela
namhlanje ngegabhodabhoda edolobheni lapha ngokuhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo ye, kodwa usupho omunye oselukhona ikuthi kabasavumi kunalaba abayehlisileyo ukuthi bauthenge kumbe ngiswayibile ngalokho esithini ekokheshi. So uhlupho osilalo ikuthi ikheshi yona ngokwayo iyahlupha.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yomdlalo wenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole odokotela abakhalala umsebenzi esithi sebephiwe inhlelo ezintathu baziyala ezokuthi bekhwezele iholo ngenxa yokuthi kulabanye abantu ababanika leli holo. Usole njalo labo dokotela esithi uhulumende usebenza gadalala ukuthi abakhele izindlu ukwenzela ukuthi bahlale kuzo. Uphinde wabonga umanyano weSADC ngokuxhasa eleZimbabwe esithi yilo lokuvuma ukuthi elikamhla ka 25 ku-October lilanga lokuthi abazwe alincedisana leZimbabwe ukuthi balwisane lezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Uphinde wakhuthaza labo abaphiwa umhlabathi ngohlelo lwelweni reform program ukuthi bawusebenzise ngoba kulophenyo oluqhutshwayo elo audit njalo lungaveza ukuthi umuntu kasebenzise lo mhlabathi uzawuthathelwa. Abanye njalo ababikwa bezawuthathelwa yilabo abahlala kwamanye amazwe bengawusebenzisi. Umongameli Mnangagwa ubeqhuba lo umsebenzi labancedisa ekulweni kwempi yenkululeko ama-war collaborators eHarare. I-Studio 7 ke ike ikhulume lesiphathamandla seZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Aaron Masara, yena othe uhulumende konke lokhu ayebanika khona kulokhu kungeneli indingeko zabo. Ukuze sihlaziye amazwi kamongameli Mnangagwa, sixoxe lomnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa ekuviyo leZipra.
Umele ube ngama-collaborators wonke umuntu aparticipate-ayo empini, abancedisa kakhulu empini, kungakhangelwa ibandla elezana. Abanye baparticipate phela bengaphansi kwezapho under Zipra, abanye labo ngale kuzani la ngale. So ke akumelanga vele bekeqale nje ukulinganisa ukuthi bekhangele abantu bebandla elezana. Kumele kugoqele wonke nje umuntu. Phakathi kwabo khona laphana bakhona abatrainwa lapha ekhaya balwa impi bekhona apha ekhaya bayithola impopho khona apha ekhaya. Abanye batrainwa lapha basebedlulela phambili batrainwa beqedisela eZambia. Balwa laba bantu laba ukwedlula ama-war veterans la kuthiwa ama-war veterans abaseLibya, abanye basuke khona ngale Mozambique, abanye basuke e-Egypt babuya beqonda straight kuma-assembly point kuZipra site basuka i-last group eAngola layidonsanga ngithi umbhobho wodwa i-trigger babuya straight baya kuma-assembly point. Abanye basuke eLibya baya straight kuma-assembly point elokhuzeni ku-national army besiya-integrator. So you find that ukuthi khona ama-collaborators lawa balwa impi ngono kulabanye ababe yetrena ngaphandle. Njalo sikunakenele khona ukuthi abantu laba babethunywa endaweni ezithiyeneyo bedobha information behambisa kubalweli benkululeko. So khona lokhiyana kodwa irisk enjiyana umuntu engaphathanga sona isikhathi.
Umongameli Mnangagwa uthe labo abangasebenzisiyo umhlabathi abawuphiwayo uzaphiwa abanye. Ubona ingani ngumqondo omuhle yini lo?
Lo ngumqondo omuhle sibili. Kati yena umuntu wayethatha iplazi leli thatha umhlabathi lo ekhupha ibhunu kumbe ikhupha umuntu lezisebenzi ezaziphakathi kweplazi lelo zaxutshwa. Sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithelayiza lelana. So injongo yokuthi khona yini ihlale khona laphana kulelo plazi kuyini kumbe emhlabathini wona lo. Laye umngameli uyaphuza ukuspekta engajoni enika iwarning lokhu. Sokufanana nje lo muntu lwana nje uthatha umntwana nomuntu ehlale la 25 years umnika ekungela mntwana. Abanikazi bomntwana sebesithi sithatha umntwana wethu sesithe naye ngicela nje ukuthi linike insuku ezimbili. Kumbusuko lolodwa kuyake kusitshoni khona. So akathathe umhlabathi ngokuthula ewenikwa abantu abacapable abangasebenzisa umhlabathi wona lowo. Indlala lipheli nxenye yibo abenza kungabileli lezilimo eziqondileyo bona labo nxa bashotisa samuya yikho kule ndlala. Ngathathe whether baseBritain kumbe bangaphandle kwamazwe isizathu sokuthatha umhlabathi wawungowani exotha izisebenzi abantu abamnyama baxotshwa emaplazini lapha abanye sakwazi ukuthi bafa. Akho singafihlwa lokhu abanye babulawa abanye babetshiselwa khona lapho and so forth. Kwakulodlame esibilo olungayenziwa kodwa sehlezi ke khonapho umuntu lowo seqede othindi ngale bathiya sezihlalela. Kambe sure singakubukela lathi khona lokhu sikuqakezela izandla. Umngameli welizwe kathathe masinyane umhlabathi wona lowo ngokuthula nje.
Kulo hlelo lwe-audit oluqhutshwayo yilo oluzaveza sobala ukuthi kuhamba njani lapha. Ubona ingani luzayenziwa ngemfanelo yini lolu hlelo?
I-audit kade yahlala lokhu ithathwa umgabe wayithatha i-audit le. Awucaci. I-audit ngayithathwe sibili. Kodwa ke aba-auditayo laba ngobani? Now i-audit yona leyo iqonda ukuya-audit ukuthi uzibani usebenzise njalo umhlabathi ingaqondi umhlobo yabanye abantu. Sifuna ukuthi khona enziwe kuhle phume impumelo yangikhona ngobuqotho langokuqondileyo ngobunono obukhulu. There is no problem. But ungabelokho kuye siya phambili khonokho kuyinto kwenketha abajabi lokhu ngoba siyakwazi ukuthi kulabanye ngapha emathebeleland abahlezi emhlabathini khona la abahlutshwa bahlezi emhlabathini abanye basenyamendlini khonapha emguza la siyakwazi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa kuviyo lezi pram besixoxa laye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi lezitolo libikwa selehlisile intengo yempupho kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi isaka lesilinganiso se 10 kg sithengwe nge $50 kule $100 ebisibizwa ngabanengi. Kodwa umnumzana Melusi Moyo olwela amalungelo ezakhamizi njalo engusomabhizimusi uthi abanye abanini bezitolo bayinqabela abantu ukuthi bebhadale nge eco cash ngoba befuna imali uqobo lwayo lanxa isilela.
Isimo sibi ngikhuluma kanje ngeviki elidlulileyo njengamalanga adlulileyo impuphu ibingasabambeki eyiyo yona ukuthi lanxa usuphe kungana kodwa kumele uyithele namhlanje ngegabhotabhota edolobheni lapha ngokuhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo ye kodwa uhlupho olunye oselukhona yikuthi kabasavumi kona laba abayehlisileyo ukuthi bathenge kumbe ngeswayipi mbe ngalokho esithii ecocash so uhlupho osilalo yikuthi icash yona ngokwayo iyahlupha so abantu abanye bayabe bele mali ezikhona emakhadini kumbe emafonini but emavinkilini amaningi kabasavumi ukuthi bathathe leyo swayipi engingakutsho nje ukuthi impahla zonke ezokusebenzisa ngathi ama-basic commodities zikhwele okumangalisayo ma ukhuluma ngamafutha okupheka ukhulume langesishebo akasisathengeki izakhamuzi zikhwele gadalala okumangalisayo
kuyini eselikwenzile njengenhlanganiso kathesi
kungumbandi wethu njengenhlanganiso emele izakhamizi lamalungiselelo siyahlangana sikhulumisana sibonisana ukuthi kambe qhinga bani mhlawumbe lohulumende singama-approach-a kanjani ukuthi ama-basic commodities sakusaphileli ngoba ukuthi sigoqe izandla kungazake kuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibuyayo kithi zizofuna ukusiza izakhamizi yokuthi kunikeza abantu ukudla so bayasebenzisa ama-structures ethu ngoba thina sinhlanganiso ekhona emawadi ngikhuluma kanje nje kukhona abanye abanika usizo kumawadi ambalwa athize babuya basibona njengenhlanganiso ukuthi bafuna ukuncedisa izakhamizi ezisebayo siyamukela umnyango wethu ivulekile kulabo abangaba losizo bayabuya kithi ngoba thina yithi esisebenza lezakhamizi njalo siyazazi inhlupho ezikhona ngamawadi ngamawadi
siyananzelela njalo ukuthi izakhamizi zibhekane lokusilela kwamagetsi lamanzi
ngoba abanye sebezama ukuthi badinge igasi nayo kayithengeki ikhwele okumangalisayo abanye badinge lezo nkumbi zazo seziphula lepho yebo ye kwamagesi kunganani nanxa nje silahlekelwa ezindlini laba ababefuna ukubona umabonakude lezi thebo zawo amanzi kwamanye amalokishi sebeqeda mhlawumbe amalanga ayisikhombisa kungela ngisho lemithoni yebo akhona amalokishi alizibholane amanye kaalazo lezi zibholane kuza memetheka eminye imikhuhlane kobulawayo ngoba uhlupho lwamanzi lukhanya ingani solubhahle okwedlulisileyo
lo-ke ngumnumzana Melusi Moyo olwela amalungelo ezakhamizi njalo engusomabhizimusi uhulumende yena uthi wenza imizamo yakhe yonke yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki njalo abantu benelise njalo uthi uzananzelela ukuthi intengo yamafutha ezimoto awuhambisa yepetulo ayikhuphuki mahlayana
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungamile inkomo Lamhlanje sisenkabazwe ejombe lapho indlala ehlasele khona ngamandla njengakwezinye indawo ezichiyeneyo zelizwe. Silesakhamuzi umnumzana Bernard Magugu. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Yebo, salibonani.
Ye, unjani umumo ejombe?
Ejombe kunzima baba Nkomo, kunzima kakhulu. Indlala emaphandleni akumanga kudla izulu umnyaka ophelileyo kalinanga kudle isivuno sabaphansi kukanti ke lokuthi abantu bayeshuza bathenge lokhu lalokhuyana kunzima le mali zakhona kazibambeli
akulancedo elilutholayo yini kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo
lukhona uncedo kodwa angithi akuncedwa wonke umuntu bakhona ababhalwayo ukuthi ozibani labo zibani babazangena kuhlelo olunje kodwa kuhulumende lalo uhlelo lwangikhona lalo kuyabhalwa khonapha kumasabhuku ukuthi uzibani lozibani babafanele ukuthi bancede kukanti indlala vele ithaya wonke umuntu
abalutholayo lolu ncedo kuyini abakuphiwayo kahle kahle
uzathola ukuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibanika amafutha mhlawumbe le ndumba abanye babhalwa nje kuthiwa bazathola-ke bazahola umumbu bazahola e-DMB but hhayi kwesethu isigaba bekungakenzakali khona lokho kwabhalwa kuphela amabizo into zokuphiwa azifani lokuthi wena uyazicuphela kwesakho isikhwama
inhlanganiso ezipha uncedo ngaphandle kukahulumende zona kazikabonakali yini
ziyabonakala zizulazula befika nje bekhulume namasabhuku kuhlanganiswa abantu batshela ukuthi kuzaba nje kube nje kodwa hayi akukalumathi kakhulu zintuthwane nje kade zigijigijima lapha nalapha nazifanana naboplan international.
Owakumdeni umi njani?
Lo wami umdeni lapha kayisabe kwezile engxenye uzayibeka nje ekuseni siyephinde sipheke ntambama ngoba emina kungeke kwaneliseke konke lokho.
Izulu lona seliqalisile yini ukuna?
Kuke kwaba nemikhizo lapha nalaphana kuthi ngathi uyahlaba emasimini komile.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kungaba lenye njalo indlala embi ngomnyaka ozayo. Kungenzeka njalo ubona isimo sisiba njani elizweni?
Abantu bazaba sebunzimeni obukhulu, izidumbu zizaphuma ezigabeni ezendlala. Uzathola ukuthi sizagcina sesengamazwe wona lana abo-Sudani labo-Somalia lapho indlala eyake yabhuqa khona. Okubuhlungu kuphela ayisikho ukuthi lizulu kuphela. Kodwa ungahamba lingaze line izulu, ungangena ezitolo uzathola ukuthi imhlanyelo kayibandeki kayithengeki. Sikhuluma nje i-10 kg iyangena ku-478 kusiya ku-$600 kusiya ngokuthi i-breed iphi.
Kuphosele ukugcina amagugu mhlawumbe kunhlanganiso ezizimeleyo lo hulumende nxa belalele.
Thina besicela ukuthi inhlanganiso lezi kanye lo hulumende nxa besiza ezabelweni bengakhethi muntu, singabantwana sonke esifana nayo sidinga usizo, indlala ibhuqile, kabaphangise njalo babe nezinye inhlelo ayikhona ezokunikeza abantu kuphela kodwa ezizenza ukuthi abantu bakwanise ukuzinakekela.
Hayi isiyabonga magugu bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Lamlela. 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 Lamlela.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni njalo besisejombe sixoxa lesakhamuzi umnumzana Bernard Magugu ngodaba lwendlala. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo yimi untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili ke silichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Kande we Studio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo. Sixoxa laye ngodaba lwabochekecha okuthiwa sebesidla ubhedu ezigabeni zelizwe ezithiyeneyo ikakhulu isigaba semathebheleleni. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngabo chekecha laba sizwa kuthiwa bathiwa ngamashurugwi?
Kudala ochekecha laba behluphile, ungakhumbula kumnyaka ophelileyo baye babulala abantu eGwanda eNyathi. Kumnyaka ophelileyo futhi bekwenzakala into efanayo indawana nje eziningi-ningi lapho kuthiwa khona kudubuke igolide, yathiwa sebethutshile and bengafika bafika bahlukuluze abantu bendawo balabo abaphandayo bona bakhanya ngani be-organized group, bangani banomuntu ongabe ebacontrola somewhere ngoba yezwa kuthiwa babuye ngama-truck. So ngabantu abarunwa umuntu somewhere olamandla.
Sizwa kuthiwa lezifuyo seziphelile lapho ababe behlasele khona, usuke wakuzwa yini lokho?
Ngikubalile kukhulunywa ngominister weMatinoti lenduna umtshana ukuthi bakhanya ngani sebeganga khona, akusiyonto engabe isethusa ngoba anti sebe ngohulumende ngokwabo. Ungabona abantu ukuthi ababulala abantu bengezwa lutho, uyini okungabamisa ukuthi mase befisa lokudla inyama yesakhamizi, ngoba abantu sebengabantu abadufitele lezo zakhamizi. So akusho into emangalisa ukuthi bangenza loba yini, okuthi nsi bazahlukumeza omama, bazathatha izifuyo zabantu, bazenza nje konke abakufunayo ngoba ngabantu abanqobileyo.
Kahle kahle indaba bethiwa ngamashurugwi, badabuke shurugwi na?
Kangani ngabantu abadabuka khona ngale selugwe, iningi labo, but baye bengabantu abadabuka khona lenkabazi selugwe kuthatha kukhwekhwi. Ngabantu ungakhangela into leyi ingani yathinta, kube kwathi kukhulunywa uminister of state security baye bamqamba ukuthi ungani labafana bona laba badlelana. So mbona ngazathi yena sathi besa labo kumbeni hhayi, kodwa uqanjiwe yena uminister of state security owenincube. So mbona ngazathi into esemphakathini, and uma umuntu unguminista eseqanjwa ehlanganiswa lezikhiwi kungenziwa lutho, kuse kutshengisa ukuthi ilizwe selikwesinye isimo. Ngoba yena njengominister of state security uma seqanjwe entweni enjengaleyo, kusho ukuthi upresident kuyabe kuqakatheka ukuthi embize etsho ukuthi ndoda lapha kule nto esolekelayo ngawe uthine ngakho, but kasikezwa anything ukuthi kumbele ngabe sehlisiwe, kumbele ngabe yena hhayi uthi hhayi abantu labo president uma belizwa ngami ngizabona ukuthi ngenza ngicela ophethe uhlangotho lwesabekayo lwama-CIO ukuthi ngabe sethumela abantu bababamba labo bantu ngoba bakizwa ngayo kungcolisa ibizo layo. Kodwa kakunalutho oselenziwe, kasikwazi kumbeni ngoba uvumelana nakho kumbeni layo iyehlukulwa. Kodwa ngoba ungagayela kuyoba nomhlangano wezinduna zabama-churches khona le nkabazi ivelile futhi yona le ndawo yamashurugu, and baze batsho ngominista wakuyena lani indawo yemigenzi ukuthi laba bantu bazaba lolu hlupho ngokuya kwesikhathi. So ngibona ngazathi wonke umuntu uyavumelana ukuthi ilizwe lingabe selisehluphweni, kodwa kangazi ukuthi abalamandla kakhulu upresident laba ama-security ministers ngoba u-security minister omnyaqanje bathini ngakho ngoba sokuvelile ukuthi sedubweni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, sibongile banaleli, kodwa ngicabanga ukuthi uhulumende akatshengise ukuba khona kwakhe emise lokho ngoba abantu sebethole nzima ngabona labo bantu.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu.
Sibonge mina.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni engohlanganiso yebheju likaZulu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Siyabonga ke Chris Gande.
Ungakhanyela yonke imisindo yenzakala elizweni, abantu abalimalayo ngomama izakhulu. Belimala benjalo kungala abanelisi lokuzivikela. Nomsindo wangkhona nalo uyabuqaliswa ngabantu abamele baprotect omama kona labo babazikele. Kodwa yibo abagcina besenza imisindo naleyo kulima lomama bodwa nabantwana ngoba babe bengalakho okukuzivikela. Okutshengisa ukuthi umthetho vele kawulandelwa elizweni. Okuqakathekileyo ukuthi abantu abomthetho bavikele omama kodwa kona nababavikele. So akulalilungelo lomama elinanzelelwayo kube leli lizwe.
Ye, ngezinye indlela lapho ngabe ukhuluma ngezombusazwe yini njengoba sike sabona ensukwini ezedluleyo betshengisela abesifazana kusiba lodlakele?
Ye, kwezombusazwe kuphambili kakhulu ngoba nxa sebetshaya kabala kuthi lo ngumama gabala buza anti bakwazi ukuthi abantu bona abana abatshayayo baphonge utshaya umuntu bengambuzanga ukuthi vele umeleni khonapo. Abanye bangomama ababa-affected ababe bengalani nezimbangazo. Umzekeliso umama olimele kathinsi eHarare kulomsindo owaphunga ukufikela abantu bathaka wayezihambile waphunga ukungena kuquickfire walimala emele ezikele kodwa wacenelimele engalani lezimbangazo.
Khankaso lo-ke oye 16 days activism kukhona yini elikuningi elikubonayo kumbe kuthule zwi bakubona yini abesifazana abantu makhazi ukuthi ngempela kulwela amalungelo abo?
bangabe bekubona bangabe bengakuboni. Ngilethemba uyazi ukuthi isiko lethu vele lithi umama angakhulumi noma ethake kangakanani. Akuyiwa ukuthi kudala ungachaywa, ungachaywa umkakho ubuyele ngikhathi ethi buyela umthake kezele kwenzeni umuntu azagcine senjani esekhile. So omama kuqakathekile ukuthi i-gender lokusiliyana ifandwe ukwenzela ukuthi bakhankase kungakasizi yona leyi-16 days ofikile kuzona yethu vizinyela leyo ingakasizi. Abantu kuhlale vele betshele omama ukuthi ilungelo lakho lilungelo lakho. Kumele uthi ungahlukuluzwa ngikhaya ukukhulume khona lokhu, ungafuthule uthi ngidlalela abantwana wena unjani uhlukunyezwe. Njalo futhi namapholisa amele afundise ukuthi umsebenzi wabo yokuvikela ayikhona ukuthi babe yizitha labantu. Umuntu ongumama angachaywa ngikhaya ukuthi emapholiseni eyikhuluma ukuthi ngiyahlukuluzeka ngikhaya. Uyesaba uyathi ufika khona ngani amapholisa engu-20 abe kubuza wonke, uyabuza ngoyedwa ukuthi lapho landeni ukhulume. Kubuye omunye futhi kawunti lwami iza kusiza, kubuye omunye futhi asikakubuze kusemteni. So wena umama sesikuhlungele ngise ngizadlithule ngoba uzafica ukuthi obaba yiba bale-power, obaba bayakwanisa ukunatha namapholisa. Icala ligcine libona vele umama sekubona ukuthi kuyisigese ukuthi ngiyeripoti ukuthi endlini iyahlukuluzeka. Lo mntana moyintombazana uyahlukuluzeka, iyahlukuluzeka. Ehlukuluzwa ngobaba wakho omzalayo kodwa akenelisi lokuthi ayitshele amapholisa ngoba.
Na singathi inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana kumbe abesilisa kumbe abantwana abayenzi yini imikhankaso eyeneleyo umnyaka wonke ukuthi bebe befundisa abantu ngalolu daba?
Hayi kangaze ngikubona ukuthi kuyenzakalayo. Engiyangikubone khathesi njengobani kuqalisile anje kuqalise mhla ka-25 kuze kugcine mhla ka-10 lapho uzafika sokuyinkosi okusegudini sokukhulunywa ngakho. So indaba isekuthenini omama ikakhulu abasemaphandleni bakwenza yini khonokhu kuhambela umama emaphandleni bebafundisa ngokuqakatheka kokuthi umuntu nxa eyehlelwe lidubo kumele ayenzeni. Ngoba isikhathi esiningi omama vele kabaripoti kabaya emapholiseni. Kungathi sizithi yambuza umzi ethi ayi umkami ngiyamfuna ukuthi aboshwe. Kodwa ekugcineni zizawuthi umama lwana uganyiliwe yindoda elokhu ehlalela abantu abakhe endlini ehlukuluza. Ngoba ukuthi umuntu eze kugamule ugamula eseke waqala waba lezinto azenzayo ezidengisela ukuthi ekucineni isiphetho uzakwenza into engayishiye. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umkhankaso lowo noma ilanga lelo lingakafiki kwenzakali ukuthi abantu bafundise ngaso sonke isikhathi ngokuthi ilungelo lakho lokuhlalisana. Khona kuqala kwakusenzeke ekadeni ukuthi abantu bayahlaliswa phansi batshele ukuthi bahlalisana njani. Khathesi ndona lo yenza kufunayo nomthetho kawuvikeli muntu engaziye mangala wena ngosi ngihlekisa.
Leyo ke bekuyingxoxo loNkosazana Rita Ndlovu olwela amalungelo abesifazana njalo elilunga lebandla le-MDC ngomkhankaso wokuqeda udlakela kwabesifazana labesilisa owe 16 days of activism against gender-based violence osaqhubeka. Kwezemidlalo namhlanje iqembu leTunisia ele-Etoile Sahel linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni ke ka-Group B enkundleni ye-Barberfield Stadium namhla emini kobulawayo. Yebo ke sesifika emaphethelweni ethu ohlelo namhlanje sinanzelela ukuthi uMongameli Mnangagwa usole odokotela abakhalala umsebenzi lalabo abangasebenzisi umhlabathi abawuphiwayo ukuthi belime abantu. Izitolo ke ezinye azithathi intengo i-cocash nxa kuthengwa impuphu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.